masikhuluma ngendaba yama makeshift inga Victoria Falls lawo enkayi uzafica ukuthi hayi yikot leyana eyaphonga ukuthi bacela nje indawo ku structure umbesi ka kubo DA laphana sebecela inew office kayifanani lamanye ama-courts kumbe imithethandaba leyo yabo uhamba kuyo kubo trade gold kumbe kubo plum tree kulama complex sile section kumbe sithi ezibotshwa leziyana eziyabe zivela phakathi ejele sile section yokuthi umantshi nxa engena kufuze esebenzise omunye umnyango la engene kuhle ehlale esitulweni sakhe kuhle kungela ukuthi maybe laye kuyabe kule threat yokuthi kumbe ungacina maybe ehahabelwa yizibotshwa sile section layo ehlala khona amagqwetha labomtshutshisi kuza kuba le section ehlala khona uZulu umphakathi nxa befuna labo ukuthi bezelalela so uzafica ukuthi nxa kuyihofisi eyaconvectwa ukuthi ibe yi-courtroom uzafica ukuthi izivotha ziyabe zihlezi phandle kuyabe kungela ma-sales lawana abantu labana abarimendwa besiyejele kuyabe kunomantshi oyedwa laye kadili le ndaba zama-criminal matters kuphela kulama-civil cases lawo ayabemele futhi engene kukhothi yona leyo so kumele kuyakhwe ama structures aphathelane le justice delivery ukwenzela ukuthi access to justice layo improve ekuvaleke i-backlog leyi kungabi lama backlog
njengomuntu wakho waba ngumantshi etsholotsho kuyini wakubonayo ngamehlo akho
mina ngaba ngumantshi i-court engayisebenzisa ngetsholotsho kungakayakho ikhathi ezinzwa kuthiwa layo lakho sokuyakho inye i-court entsha iyayi-office ka-DA yokuthi uzangena ubhode ama-ofisini abo-DA uphume e-ofisini yakho ye-makeshift office uhambe mina hamba khonapho sasingomantshi sibabili sasishare i-ofisi eyi-1 okuthi iyabe yi-makeshift office yokuthi kuyavala omunye umduli enye i-section ngalesi sibange yabo clerk of court la ungasikhululekanga even njengomantshi umsebenzi kawuhambi ngesikhathi ngoba uzamelela ukuthi omunye umantshi la yenge nxa liyi-2 in my case we-2 uzangena la yenza ama-cases akhe kumbe uzabe kulabafakazi ama-cases ukhumbule ukuthi uyabe kulama cases ayabuya amatsha angenayo kulama cases akhona kudala vele kumbe ngama-postponements kumbe ngama-trials so uzafica ukuthi maybe by the time wena la usungena lamanye ama-cases akho owachiya kumbe izolo kumbe last week maybe wabengesela vele lesikhathi sokuthi vele likwanisa ukuthi abafakazi bonke velethe ubufakazi babo selicona futhi lidlulisela phambili i-case lidlulisela phambili i-case.